sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 24 kuzibandlela 2018 ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Umuntu olimenemene njalo cabanga ukuthi umhlaba uyisiphofu njalo uyifacuthe okubonakalisa khona ukuthi umbuso wabo vele ngumbuso wamagwenda namamenemene.
Umongameli Mnangagwa uthi kaliqondanga inani labantu abazinkulungwane ezingamachumi amabili i-20,000 elibikwa labulawa ngombhuqazwe we-Gugground e-Midlands ne-Matabeleland.
AU is a good platform, Sibili. The platform is right. Njoba sinanzelele ukuthi uthwa kula kabe kulama presidents angafika 60 kumbe ngithi kabe kulaba meli abangafika 60. Ukusho ukuthi platform enhle yokuthi sizimakethe njengelizwe.
Uzulu amukela ngembono ehlukeneyo uhambo luka Mongameli Mnangagwa olokuya emhlanganweni we-African Union.
Njalo umdlali wenguqu odabuka eZimbabwe odlalela elinye iqembu lakwele Botswana ulakho kumiswa ukudlala kulandela ukuthela kwakhe omunye umdlali impama.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kaliqondanga inani labantu abazinkulungwane ezingamachumi amabili i-20,000 elibikwa labulawa ngombhuqazwe we-Gugurawundi e-Midlands laseMatabeleland. Ekhuluma namhla kungxoxo ayenze eseDavos kwele Switzerland emhlanganweni we-World Economic Forum, uMnangagwa uthe galikholwa leli nani esithi likhanya liphezulu kakhulu. Ukudingisisa okwenziwa iCatholic Commission for Justice and Peace in Zimbabwe yikho okwaveza ukuthi ibutho lwayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe ele-5th Brigade labulala abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili eMatabeleland lase-Midlands, iningi kunguZulu nje owayengelandlela zokuzivikela. Kodwa umongameli Mnangagwa uthi uhulumende wakhe sethethe amanyathelo okulungisisa lolu daba ngokubumba ikomishini ebona ngokuxolelana, kanti laye sesayine umthetho ojonge okufanayo.
I understand that those are the figures that are being flighted, but on the ground I don't think that is the correct figure being flighted in that area.
Ngiyakuzwisisa ukuthi inani lelo yilo elikhulunywayo, kodwa angikholwa ukuthi yilo inani eliqondileyo ozalithola ungaye endaweni okwenzakala khona iGugurawundi. Okuqakathekileyo yokuthi okwenzakalayo kwenzakala. Kuyini esingakwenza ngakho? Sesibumbe ikhomishini ukuthi ilukhangelisise udaba lolu. Kumele sibe lilizwe elilabantu ababambeneyo njalo abathandanayo abasebenza ndawonye.
Ebuzwa ukuthi njengomuntu owayekuhulumende kamgabe laye ngesikhathi seGugurawundi njalo ochothozwa ngabaningi abathi laye waphatheka njengoba wayengumphathintambo wogatsha lwabacuphi, uyaxolisa na? UMnangagwa uqine ngokuthi sethethe amanyathelo okulungisisa lolu daba ngokusungula ikomishini yokuxolelana lokukhetha umsekeli wakhe uMnumzana Kemo Mohati ukuthi ekhokhele limizamo.
We are not saying the past must be thrown away from history. It has happened, it is there.
Asitsho ukuthi izehlakalo zayizolo kumele zesulwe nje kumbali yeZimbabwe. Kodwa ngisanda kusayina umthetho ojonge ukuletha ukuxolelana elizweni we-peace and reconciliation ukuze labo abaphathwa kubi yiGugurawundi bakhulume ngezikhalazo zabo ukuze zilungisiswe nguhulumende.
Ekhuluma ngodaba lokhetho uMnangagwa uthe ukhetho lolu luza kwenziwa inyanga kaNtulikazi ingakafiki, njalo uthembise ukuthi luza qhutshwa ngendlela esobala ezasuthisa wonke umuntu. Uthembise njalo ukuthi kasoze yavumele uDlakela lanxa nje ethe izephu lamthetho ziyatholakala ngaso sonke isikhathi. Uze wapha umzekeliso weBhayibheli esithi ngitsho le milayo elitshumi abantu bayephula mihla lamalanga kodwa beyazi. Umongameli Mnangagwa ugcizelele njalo amazwi akhe ukuthi bamukelekile abakwamanye amazwe abangathanda ukuzehlola ukuthi ukhetho luqhutshwa ngemfanelo na. Uthe njalo zimisele ukudlelana kuhle lamanye amazwe agoqela eleBhilithane leMelika. Ebuzwa ngokuthi yebo uhulumende wakhe wanquma ukuthi umgabelo nkosikazi wakhe uGrace kabasoze babotshwe alubana bethe badla alubana bethe badala amacala kumbe kwaba lamacala abaweteswayo. Umnangagwa uthe akunjalo. Uthe ababili laba bengephula umthetho akulalutho oluza kwenza bengabotshwa.
We have not given anybody any immunity. What I have promised to my former president and the founding father of our
Akula muntu engimthembise ukuthi kasoze abotshwe. Engikuthembise obengumongameli wethu uMugabe ukuthi uza kuqhubeka ethola zonke imfanelo zakhe. Imali akade eyihola lama allowances, i-security yakhe lokuhamba ngendizamchina eku-first class. Ukuya eSingapore ukuya kwelatshwa, sizamncedisa ngakho konke lokho. Kodwa kasitsho ukuthi yiloba ngubani engadala icala, isikhundla abelaso izolo sizakwenqabela ukubotshwa wakhe ngamapolisa.
Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwadi kwezombusazwe. Umnumzana Dinizulu Macaphulana saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngamazwi kaMnangagwa ukuthi lincane inani labantu ababulawa iGugurahundi kule 20,000.
Ngumuntu olimenemene njalo cabanga ukuthi umhlaba uyisiphofu njalo uyisacuthe okubonakalisa khona ukuthi umbuso wabo vele ngumbuso wamagwenda lamamenemene ngabantu lokho bekholwa ukuthi ungabusa ngamanga okuyinto eyingozi okumele ukuthi ngaba yifunda ngombuso kaMgazi.
Uthi udaba lweGugurahundi lolu lisekethe ikomishini elukhangelayo wakhetha umsekeli wakhe ubabu Kembo Mohadi ukuthi akhokhele imizamo yokuxolelana. Yebo, ubona kusanela yini khonoko?
Kungake babu Gandhi kwanele eqinisweni njengoba umuzwe sithi yena ukuthika inani njalo ukuthikisana lalabo abakhala ngokuthi kufunakala ukuthi umthetho ungenele kulungiswe kukompensate abakhalayo kuxoliswe abezwa ubuhlungu. Ungeke uyilungise indaba ebuhlungu kangaka ngamanga langokuzama ukuvala abantu amehlo lokuthi ubenze izacuthe bona bebhekile. Indlu afuna ukuyakha uyakha phezu kochebe-chebe, hayi ngake iqine. Umbuso wobumenemene ophela ngobumenemene.
Uthi njalo bengambiza abantu beMathebeleland ukuthi abuye ezokuma phambi kwabo, ikakhulu abantu abaphathwa kube yilumbhuqazwe, uzahamba ayekhuluma labo. Yebo, ubona ekwenza yini lokhu uMongameli?
Angakakwenze njengoba vele sisusela sakhe sukele emangeni. Afuna ukukwenza ukusebenzisa uKembo njengeudlawo lokubamba amalahle. Angaba yisithuthu zakuvuma lokhu uKembo ahambe encengana labantu bakibo ebathulisa umsindo ebavala amehlo. Kodwa into yabo bobabili abayibophileyo ngiyokuzama ukwenza abantu baseZimbabwe labasemathebeleland izithutha. Akusoze kwenzeke lokhu, abantu laba bahlupheka kudala njalo bale mehlo, bale ndlebe, bale mqondo bayacabanga. Yikho nje ngithi yindlu yechebe-chebe le ezadile ke laphezulu ekhanda lakhe ubaba uMnangagwa.
Khuluma ngodaba lokuxolelwa kwamacala kaMgabe lo mkakhe uGrace. uMnangagwa uthe akusiloqiniso ukuthi wabapha lokho okuthiwa yi-immunity ukuthi kabasoze bathonisiswe nqabe lamacala. Uthi yena bengadala amacala lamhlanje nje bayabotshwa, akulalutho olungenqabela ukuthi isandla somthetho sibafinyelele. Ungathini ngalawa mazwi?
Ngamazwi ahlakaniphileyo kakhulu, kodwa kumele ukuthi na uwaqala ngaye yena ubaba ubakwazi ukuthi icala kaliboli lokuthi emhlabeni esiphila kuwo vele into okuthiwa yi-immunity iyabuya ifakwe iphinde iphephuke. Layo ubaba uMnangagwa kwawakhe olawa weGugurahundi lokunye kumele ukuthi ngawuhlale sazi ukuthi asoze iphephuke icala libole liphele kungalungiswanga ngeqiniso kwaboniswana. Lokhu engabe kutsho kwabanye, kodwa kumele aqale ngaye kweyakhe indlu ngoba la iyanethela babugandi.
Umnumzana Dinizulu Macaphulana ucubungula ezombusazwe, sixoxela ekwele South Africa.
Iningi labantu elizweni lamukele ngembono ehlukeneyo uhambo lwakuqala lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokuya emhlanganweni wenhlanganiso yomanyane wamazwe awezwekazi labensundu e-African Union kwele Ethiopia eyayinikeza inhlonipho enkulu kwaye ngumongameli uRobert Mugabe. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekubulawayo.
Inhlanganiso yamazwe aweAfrika eAfrican Union ikhangelelwe ukuba lomhlangano wenkokheli zamazwe abensundu oweOrdinary Session of the Assembly of the Heads of State and Government of the African Union yonale inyanga kaZibandlela mhlaka 28-29 kwele Ethiopia. Esuka eDavos, umongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukuyangena umhlangano wakhe wakuqala eEthiopia ngemva kokuhluthunelwa intambo zombuso kwaye ngumongameli uMugabe obephiwa inhlonipho enkulu yile inhlanganiso. Izizalwane zeZimbabwe zamukele ngemibono ehlukeneyo loluhambo bethi luqondile kodwa kuza kuba ngumqanso ukuba uMnangagwa amukelwe yilabo abakade belobudlelwano loMugabe ngoba emhluthunele umbuso esebenzisa ibutho. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Monica Ncube uthe okumqoka ukuthi lokho umongameli azafika akutsho uza kulandela na esephenduke ekhaya.
Hey yo, the platform is right. Njoba sinanzelela ukuthi kabe kulama presidents angafika 6. Ukusho ukuthi the platform enhle yokuthi sizimakethe njengelizwe. Bathi ukuqhathele ukuthi konoko esifika sikhulume khona ngale, yikho yini esizathi siphenduka ngapha sibe yikho khona.
Umfundisi Whiteman Moyo webandla lenkonzo ele Greater Works International uthi umsebenzi kaMnangagwa mukhulu kakhulu njalo ilizwe lisalelwe isikhathi esifitshane ukuya ekhethweni.
Phela siqathanisa lokuthi omunye wakhe osanda kuchiya isihlalo uRobert Mugabe uzathola ukuthi ukwamukela kwakhe kakhulu ngamanye amazwe bekugxile kakhulu ekuthini uyenelisa ukuthi nxa ephakama phakathi komphakathi wayezwakala.
Evumelana lomoyo unkosazana Abigail Mupambi olwela amalungelo oluntu ngaphansi kwenhlanganiso ye This Constitution uthi umongameli kumele asebenze gadalala abone ukuba ilizwe liyavuka.
Njengo president wethu eCA African Union okokuqala ngimbona sibili under pressure to justify existence yakhe njenge president as a marketer khona iZimbabwe njalo etshengisela ukuthi iZimbabwe isiready kusebenza lamanye amazwe.
Isakhamuzi sePlumtree umnumzana Thamani Ncube uthi kubalulekile ukuya kukamongameli eEthiopia kulapho abantu abakhangelele ukubona isimilo sakhe njalo iAfrica Union ayilamandla ekuguquleni inkinga ezibhekane leZimbabwe.
Kuyinto ebalulekileyo emphakathini weZimbabwe ikakhulu sikhangelele ukuthi khona umongameli obekade evele ehlala kulimihlangano selokho kwasungulwa iAfrican Union uRobert Mugabe. Kodwa iAfrican Union ivele yona nje inhlanganiso engela tshintsho engaluletha empilweni zabantu beZimbabwe.
Umnumzana Muhle Masuku uthi uMnangagwa uzabhekana lobunzima bokwamukelwa ngamalunga eAfrica Union ngoba bebelobudlelwano obukhulu loMugabe.
Kuza kuba nzima kuye ngenxa yokuthi labana abantu bebezwana and uMugabe bebemprotectile for such a long time. Yikho ke uma efika kuza ke kumkhathaza. Abanye bazamkhangela ngamacimezo angalunganga kodwa eventually yiclub phela yababusi bazanamukela.
Ambassador Neva Ponde uyaluthakazelela lolu hambo kodwa ufisa ukuba umongameli akhulume ngokuguquka komumo womkhathi.
Lapha siyabonga kakhulu ukuthi umongameli uED Mnangagwa uya eAfrican Union. Lokhu sifuna ukubonga kakhulu but sifuna ukuthi vele ubaba akafika khona ngale. Of course siyakwazi usiyo umhlangano wangukhona wakhuluma indaba yomumo womkhathi. I-climate change is real. So lokhu sibili sifuna ukuthi vele amazwe wonke akhangele into lezi sibili.
Lokhe engene embusweni uMnangagwa usethekelele amazwe awezwekazi leAfrika abalisa iAngola, iNamibia, iMozambique, iSouth Africa leZambia emizameni yokukhulumisana lalamazwe mayelana lombuso wakhe lamabhizimusi kunye lokhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Umsakazo weStudio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina abalaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukusela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave la ku short wave ku 4930 13860 15460 15580 la ku 6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukusela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 PM ntambama.
Izisebenzi zenkampani kagesi ezesa sezikhuthaze uhulumende ukuthi enze uphenyo oluphathelane lendlela abaqondisi balenkampani abaqhuba ngayo umsebenzi ngoba kuyibo abayibulalayo. Kubika uMavis Gama.
Lokho kuvezwe ngabenhlanganiso yemela izisebenzi zenkampani kagesi le ezesa Energy Sector Workers Union of Zimbabwe ESUS emhlanganweni letatheli izindaba okulandula okuphume kuphephandaba leHerald okubaveza njengabantu abalobugovu ngoba befuna ukwengezelelwa iholo labo. Unobhala jikelele wenhlanganiso ye-ESUS umnumzana Gibson Mushunje uthi inkinga ngale nkampani ngabaqondisi bayo abehluleka ukuqhuba umsebenzi ngendlela ukuze yanelise ukungenisa inzuzo eyiyo hatshi ingcosana abayitholayo. Umshunje uthi zesa ilakho ukuthola inzuzo enkulu kulaleyo abayitholayo ngokuhlawulisa abamankampani amakhulu okubalisa abemigodi yemba amatshe aligugu ngoba kungekho encintisana layo.
Nobody knows Zesa's account even the Minister of Energy. Perhaps Patson Mbilini might know. But the new...
Akekho owazi ngama account ezesa ukuthi ayisima kanjani. Ngitshelayo umphathintambo omusha akazi lutho. Engxenye uPatson Mbilini ngiye ololwazi kodwa umphathintambo omusha uSimon Khaya Moyo akazi lutho ngalama accounts njalo kasikhula ukuthi uzowanikeza yile masela. Siyajabula ukuba umphathintambo usethe makube lophenyo.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wenhlanganiso zezisebenzi elizweni eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Jafet Moyo ukhuthaza uhulumende ukuba akangakuthathi lula osekuvezwe ngabe ESUS kundlela iziphathamandla zezesa eziqhuba ngayo umsebenzi.
Abakuchoyo ke la kuyagcizelela ke esivele sihlezi sikutsho ukuthi ama organizations amaningi angaphansi kahulumeni ayawa ukuwa kwawo ehluleka ke ukwenza i-business ngokuqondileyo kubangelwa singathi ukwehluleka kulabo okufanele begijimise kumbe bebambe izintambo. Kusobala ukuthi ke inkinga kumbe udubo oluphakathi kwezesa lubangelwa ilabo esingathi khona kufanele bekhokhele.
Njenge-ZCTU umoyo uthi kungumlando wabo ukudlulisela phambili okuvezwe ngabe ESUS ukukusa kubaphathi intambo nxa bengalithola ithuba lokwenze njalo.
Nxa sesihlangana lohulumende ku-tripartite negotiating forum indaba ezinjengokuthengiswa kwama-parastatal ngezinye izindaba ezisetafulini yikho lapha sizathathakela ithuba lokukukhuluma ukuthi liyakwazi yini ke hulumende ukuthi ezesa kumi ngayiphi indlela.
Ngempela viki esanda kwedlula iziphathamandla zezesa zethule umbiko oveza izisebenzi zale nkampani njengabantu abangelazwelo befuna ungezelelwa iholo ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini 75%. Kodwa be-ESUS bayakulandula lokho bethi leso silinganiso bekungesabe kwayo ukusungula lapho bezoqalisela inkulumo zokwengezelelwa iholo kungayisikho ukuthi yiso isilinganiso abasifunayo. Balandule njalo ukuba behola imali enengi ohola elutshwana yankhona isukela kumakhulu ayisichiya galolunye amadola ngenyanga 900 kodwa ubufakazi obutshengiswe lumsakazo buveza ukuba ohola eliphansi ngothola amadola edlula kancane amakhulu amabili kuphela 222 bathi kunengi umphathi ntambo wezamandla kagetsi akufihlelwayo yilezi ziphatha amandla okubalisa indlela imisebenzi yamathenda enikezwa ngayo kungela kuthembeka lenkohlakalo ekuqhubeni umsebenzi okwenza inkampani yehluleke ukuthola inzuzo eyiyo kumele iyithole benike isibonelo sikasomabhizimusi uWiknel Chivayo ocatshangelwa ukuba wayesebenzisana lamalunga ecele le-G40 kuhulumende kowaye ngumongameli Robert Mugabe wanikezwa ithenda ebiza amadola edlula kancane ingxenye yebhiliyoni 684 million awatholiswa ngendlela zenkohlakalo bathi kule misebenzi yenkohlakalo eminingi kundlela amankampani amakhulu ahlawulela ngayo amadla kagetsi phansi kohlelo lwe-maximum demand meter ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis gama
Lingakhohla uhlelo lweStudio 7 Live Talk lapho esiyabe sixoxa kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe labahlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum ngokuvota kukhetho oluzayo. Hambe izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zizavota na kulolu khetho.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umkhokheli wenkonzo yamaKatolika emhlabeni jikelele uPapa Francis wethule umbiko esola ukwethulwa kwendaba zamanga wakhuthaza intatheli izindaba ukuthi zilondoloze isithunzi salumsebenzi ngokwethulwa indaba ezimqotho njalo ezinika umuntu wonke ithuba lokutsho imbono yakhe lokuzivikela lapho ethe wetheswa umlando.
Amabhomba ekade ethiywe ezimoteni ezimbili edolobheni leBengazi kwele Libya adubuke abulala abantu abangamachumi amathathu lantathu kwalimala abambalwa lamhlanje ekuseni. Imota yakuqala idubuke lapho okukhonzela khona besiMuslim esiqintini se-Al-Salman. Elesibili lidubuke ngemva kwengxenye yehola endaweni nye njalo linakanelwa ukuthi belijonge ukubulala. Lokulimaza abahlengi lamapolisa abangabe beze kwelidubuke kuqala.
Lamhla kuhlelo lwethu oluphathelane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sixoxa lomnumzana Bheki Impilo Moyo ohlala ePretoria kwele South Africa. Umoyo uchasisa ngokwamsusa ekhaya aze alubhekise eGoli kanye lekusasa yemuli yakhe.
Mina ekhaya ngivela eCholojo ngokuzalwa kodwa ngokwakha sengakhe endaweni esiphezini ngaphansi kwenduna uThifu Sikola. ECholojo ngivela endaweni okuthiwa kuseMalamba. Ngokuthi ekhaya ayikho nje into ongayihlanganisa kodwa kawula muntu okhangeleyo ngowami isikhathi esiningi lapha unkosikazi lapha abantwana labo bangapha uzwami impilo nje yona ayikho nje kahle kahle lula uyabona ukuthi ukuhlala emzini oyindoda kufana nokuthi sicelisile masingaphe eSouth Africa.
Kungcono yini nxa uqathanisa lokuhlala ekhaya?
Dadewethu into iqiniso ngathi ngiyakhumbula ngo-1988 umza wami u-Avela wathi efika evela ngapha eSouth Africa esekhaya wathi kimi mzala asambe eGoli uyazibona ukuthi izinto ziqala ukuthi ziyatsheka la. Ngathi mina eGoli ngiyayenzani eZimbabwe ku-right so kodwa uyazicabanga nje from 1988 ngabo-90 yikho lapho izinto ezaqala ukutshintsha khona. Ma ufika efemini ufuna umsebenzi kusasa nabo-costorage uyayibona i-costorage yakubulawayo uthi ma ufika lapha egedini uyazi kwaqala ukuqhathana ngezibongo kwaqala nje uyazi ukukhangelelwana phansi lokhu anokubonisayo ukuthi kodwa kungeke ukutsho ukukhombe straight ngomuntu ukuthi laso kuso kodwa uzibonela wena ngokwakho. So mina ngase ngicabanga ukuthi ayi ngasuka ke ngabuya ngapha eSouth Africa. Well, iSouth Africa ke simasifika la eSouth Africa hayi kuyazameka sibili leso sikhathi bengingelamuzi kodwa ngakwanisa ukuthi ngakhe umuzi abazali bami umama yisi ubaba vele besehlala ngapha eSouth Africa endaweni okuthiwa kuse-Orange Farm behlukene and then ngale ngihlala emzini kastepfather then but I manage ukuthi abantwana laba abazalwa lapho ngale unkulu wobaba ngabafundisa mina ngesimo esasinzima ngokubaba walo stepfather wayesebenza ezimbricks ungayikhumbula izimbricks kwakuthiwa i-Rhodesia bricks yaba izimbricks kwaba nekuthiwa i-retrenchment enye babephiwa ama-$8,000 ingaleso sikhathi yayiyimali bayithatha abantu kwaphela kwabanjeyana kodwa wagcine ngalalutho wayesile ukuthi afundise abantwana kodwa izinto zazilokhu i-situation lokhu i-detorate itshona phansi idadewethu itshona phansi kuba kubi-ke ngoba uma uhlala khathana nakini then kuba ngani kuba expensive le mnotho wangapha e-South Africa la lirandi lakhona njengoba libona nje uma usukhangelwa bona ukuthi hhayi alimanga kahle.
Ikusasa-ke liyacabanga yini ukuthi lingabuyela ekhaya lemuli?
Ekuqala dadewethu kusenzakala into eyenzakalayo naleyana nje khonaphana iqala khonaphana kathesi ngesimo esikuso mina kambona ukuthi i-direction eyiyo ayiqondayo ubaba umnangakho upresident umutsha kungathi uyakhangela kathesi kuthiwa kuxotshwa abantu ababathengisayo emgwaqweni abantu labana abatshontsheli muntu and abantu labana ngabantu abanye balahlekelwe imisebenzi ngendlela yokuthi umnotho welizwe wawungasamanga kahle uhulumende nguyo kufuza akhangele labantu banalabana abazwele ngoba yibo abantu futhi abamvotelayo uhulumende ukuthi abe khona ma kususwa ubaba uMgabe banalabana abantu yibo abanike isapoti kade sikhuluma ngokuthi ngifuna ukuyingenga amayouth uwe engeda ngani amayouth uthi ukuthi uhlupho lweZimbabwe kawulwazi uma uyabuza ukuthi ubuze ukuthi inkinga uhlupho lona yini mina sibili ngingahlala nala eSouth Africa okwesikhathana senaleso but labana abantu angisabathembi bona ngokwabo bengathembani so mina lamahambathembi enkaye kulo amahungahunga ukuthi amasotsha ahamba ngemdududu khona ngale thusela abantu kusenzakalani ngapha kobogwanda somewhere kogwanda south or wherever nakhona bekuthiwa kufuze inamba yakurejista leyana ubhalise ngayo ukuthi uzahula ngayo.
Lo ngumnumzana Bheki Impilo Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa sixoxelayo esePretoria.
Wobanini sikukhuza wobanini sikukhuza sithi yekeli msebenzi yakho emibuzo felejili.
Ihlongandlebe libona ngomopho tangaphansi begqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani isikhangele ebezihamba phambili.
Umongameli Mnangagwa uthi kaliqondanga inani labantu abayi 20,000 elibikwa labulawa ngumbhuqazwe weGugground eMidlands leMathebeleland.
Uzulu wamukela ngemibono ehlukeneyo uhambo lwakuqala lukamongameli Emmerson Mnangagwa olokuya emhlanganweni we-African Union.
Olifa lelisayo ngusithandekile mhla.
Lo ntungamili nkomo salani ku Studio 7 Live Talk lilale.
Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.